Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNhlolanja 2020 nguNtungameli Nkomo. Endaveni zethu lamhlanje
siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungafumana umkhuhlane sizaphela njengempukane.
Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus.
I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma njaye bantu abanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi ispecial ngapha emakhaya ihlinde. Nxa kuthiwa ube-cancer abantu bakhumbulela into eziningi.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane eleWorld Cancer Day namuhla. Uzulu weMelika umelele ukuzwa okuza kwethulwa lidale leSenate elithonisa amacala ethethwa uMongameli Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sexwayise uzulu weZimbabwe ongaba ejonge ukwethekelela kwele China kulezi nsuku ukuthi amise inhambo zakhe ukuze enqabele ukubamba igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abafika phose kumakhulu amane lamachumi amathathu 427 eChina. Embikweni olwethu le namuhla ugatsha olubona ngezempila kahle luthe abalengwendo ezingaphuthumiyo kumele bame kancane imizamo yokulwisa leli gciwane eChina ize iphumelele. Ugatsha lolulwazi senjalo ukuthi inani labantu abake baya emazweni asihlaselwe ligciwane leli abaphakathi kokuhlolwa nguhulumende seliqonge lisuka kumakhulu amabili lamachumi amabili 221 laya kumakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 266. Abezempilakahle laba bathembise njalo uzulu ukuthi uhulumende uzilungiselele ngokugcweleyo ukulwisa leli gciwane alubana ethe watholakala olalo. Kodwa abanye bathi umumo osezibhedlela wenza vethuke ngoba kukunengi okusilelayo okwenza izibhedlela zehluleke ukwelapha imikhuhlane elapheka kalula kulegciwane le-corona. Sexhume ilunga ledale lePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Udaba lolu luwenza ukuthi imigogodla yethu njengabantwana baseZimbabwe ihladlala. Siyethuka lapha sivele sibambe inkamanzi ngoba izibhedlela zethu sikhuluma kunjengi odokotela ngabaezibhedlela bayatshengisela okukhombisa ukuthi khona ungafumana umkhuhlane sizaphela njengempukane. Njalo ePhalamende bafika nelisi ukuthi siyexoxa ngalolu daba ngoba lokhu esavalela ikhefu siyavula iPhalamende kuyena liviki evulayo. Njalo ngilethemba ukuthi njengabameli bePhalamende yindaba eyabe isegudwini.
Uhulumende uthi sokulezindlu zokugcinela labo abangaba bethe batholakala belalo leli gciwane, awuboni kuphathisa lokho?
Bazakwanelisa ukwenza ama-isolation nama-quarantine facilities besehluleka ukwelapha umuntu ezibhedlela lezi esinazo. Okungabenza ukuthi babe nama quarantine lawo, imali yakho nasebeyithethe ngaphi njengoba bona besebenza ukuthi bahuquluze. Njalo singakhangela eButindunga. Sake saba nomkhuhlane wekholera la. Ngaleyo mnyaka ngo-2008 kwakungazani ukungconywana ibhedlela kwakusangenika. Kanti njengoba lapha vele sokungazelani lutho, okuzasenza ukuthi sibathembe ukuthi baqinisile kwini. Lawa ngamagama akhulunywa nguhulumende waseZimbabwe, ekhela abantu abangaphandle kwelizwe, eqamba amanga, esenzela ukuthi ngaphandle kwelizwe licabanga ukuthi into zonke zirayithi. Noma bekakhulu ukuthi ayikukhwa ema-quarantine lawo, asifuni ukubabona. Ngoba yini lokhu ngokuthi kokuthiwa ngamanga. Ngizabe ni-quarantine lehleli ipanado le empilo.
Iwaphi amanyathelo angakusuthisa ongathanda ukuwabona ethathwa nguhulumende?
Amanyathelo angangisuthisa le community yenhlalakahle yeParliament. Nxa uhulumende eqinisile ukuthi ama-quarantine ama-isolation places la khona, kungangcono sizwe ne-community le ihambe iyezibonela ngawabo amehlo ukuthi akhona lawo ma-facilities.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga ledale lePhalamende sixoxela ekobulawayo. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa namuhla ukhuthaze uzulu ukuthi abambane emizameni yokulwisana lomkhuhlane wemvukuzane wona obulala abantu abaningi eZimbabwe ngomnyaka lasemhlabeni jikelele. Unkosikazi Mnangagwa wethu le inkuthazo le emkhosini wokunanza usuku lweWorld Cancer Day oluqoqwe lugatsha lwezempilakahle eHarare. Usuku lolu lunanzwa namuhla emhlabeni jikelele. Kule mikhakha yemvukuzane etshiyeneyo egoqela imvukuzane yevele kanye leyesibeletho eyiyo ebulala abesifazana ukwedlula eminye yonke imikhakha eZimbabwe. Sixhume umkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Juliet Nkiwane, yena othi abesifazana bemaphandleni bahlaselwa kakhulu ngomkhuhlane wemvukuzane ngoba beswela imali yokuyahlolwa kanye leyokwelatshwa.
Omama bona ngokwabo bayizifisa into ye-cancer, kodwa kunezinto ezibathintayo ezibayenza bangayihlolwa, bayaphuza ukuyahlolwa ngenxa yokuthi yabona omama asibo bantu abafuna ukuphonga uba bebanjabanja. I-cancer ehlupha kakhulu ngesibeletho vele. Ingesibeletho umama nxa engasazange ezwe buhlungu uthi apho kusukuma nje ayibanjabanja, hhayi kuyakhathaza. Plus angithi uyakwazi ukuthi ispecially ngapha emakhaya isintu, nxa kuthiwa uke-cancer abantu bakhumbulela into eziningi, kuhamba ngabe uloyiwe, kuhamba ngabe uphosiwe, kuhamba ngabe utheni, asina umama eseluza i-confidence. So omama abaningi bayahlala layo lokhu le nto okuthiwa yi-stigma, ilokhu sangani iyayangisa kuzokuthi umuntu eselimele kakhulu abe sehamba esiyahlolwa. Abesesiyangabani ukwelathwa kwakhona kuyadiwa mpingamini. Omama abaningi abanelisi ukwelathwa, benganelisi abhaleke imithi ayehluleke ukuthi asukume aye lapho kumele ayekwelethwa khona okhemo labo bani bani, njengalapho eZimbabwe kumele aye empilo kumba eHarare. Omama abaningi imali yoneleyo kwabalayo, so umama ahlale azemakale kakhulu alimali.
Kuyini elingabakhuthaza ngakho omama ukuze bayehlolwe?
Ukubakhuthaza omama ukubatshela izingozi, njengokuthi njengoba ngelanga lanamhla nje lona leli senze ukuthiwa ngama-awareness, sibatshele ngalo ilanga leli, sibatshele ngengozi ezibehlelayo. Khe sizabiza labo baba, ngoba ngithi omama abaningi bahlezi labo baba. Nxa esevela lesebanje umkhuhlane obaba abaningi sebetshola omama ukuthi ukuthethe ngaphi, sekungani ngumkhuhlane umama ahambe ayawudinga. Abakuzwisisa abanye obaba ukuthi ngumkhuhlane osathela omama abaningi. So umama angabalanga bese sawuthi engobaba ahlamkhalayo, kodwa sithi sizakhulumisana labo baba bendawone labo mama ukuthi nanku umkhuhlane sibhahile, nanku umkhuhlane yabulala, ngoba kakhulu wona osibeletho lowezeli.
Unkosikazi Juliet Nkiwane ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe sixoxela eseGwanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uzulu weMelika semelele ukuzwa isinqomo esiza kwethulwa lidale leSenate ebelithonisa amacala etheswa uMongameli Donald Trump agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine. Kumbusazwe weMelika lokuthi lingcolise igama likaMnumzana Joe Biden yena olakho ukuncintisana loTrump kukhetho lwalonyaka. UGibbs Dube usethulela loludaba.
Bakhulume kwazwakala edale leSenate okwensuku ezimbalwa abafuna ukuthi uDonald Trump ajeziswe, njalo labaphikisa ukuthi ulecala lokuzama ukusebenzisa ilizwe leUkraine ukuba limncedise ukukhankasela ukhetho oluzayo. Bekhuluma emaphethelweni okuthoniswa kwecala leli, abamele ibandla lamaDemocrats bathi kusobala ukuba uTrump ucatsha ngomunwe ngoba wayefuna ukudlelana lelizwe leli ngendlela eziphansi. UMnumzana Adam Schiff, obekhokhela abathonisa uTrump bemele ibandla lamaDemocrats, uphethe ukuthoniswa kwecala leli ngomvulo ngokuthi bangakhohlwa ukuba icala lembula ingubo lingene.
These undeniable facts required the president to retreat to his final defense. He's guilty as sin, but can't we just let the voters decide?
Bonke lokhu okuvezwe lapha kutshengisa ukuba ucatsha ngomunwe. Ulecala elinjengesono, kodwa ngcono sekele konke lokhu kukhulunywe ngabantu ngesikhathi sokhetho. Iqiniso lizavela loba kanjani, noma kanjani lizavela kuphela.
The facts will come out. In all of their horror, they will come out.
Kodwa amagqwetha kaTrump avimbe kwazwela. Omunye wabo ngumnumzana Pat Cipollone othi abamele ibandla lamaDemocrats bazama ukuvimba ukhetho oluzayo ngoba besaba ukuthi uTrump enganqoba kukhetho lolu njengalokho akwenza ngomnyaka ka-2016 aze anqobe unkosikazi Hillary Clinton.
Leave it to the voters.
Kumele abantu abavotayo bakhethe umuntu abamfunayo.
To choose their president.
Lokhu kusekelwe ngelinye njalo igqwetha likaTrump, uMnumzana Jay Sekulow.
Stand firm today and protect the will of the American people.
Kumele livule amehlo livikele amavoti abantu bakwele Melika.
Their votes.
UMnumzana Donald Trump laye uthi kuyayangisa okwenziwe ngabebandla lamaDemocrats.
Very partisan situation, a disgrace, frankly a disgrace to our country.
Bazenzela santando, kuyayangisa. Kuyangisa ilizwe leMelika. Abakubandla lamaDemocrats bachona begijimisana lalokhu ngoba ngabenzi lutho. Baveza ukuthi bazonda abantu abavotayo. Lokhu kuyafana nje lokuzivulala okwenziwa libandla leli.
This lawless partisan impeachment is a political suicide march for the Democrat Party.
Ukhangelelo ukuthi abakubandla lama-Republicans bazakwethula isigwebo sokuthi ngalacala uDonald Trump ucatshangelwa ukuthi wamisa kancane ukuthi ilizwe le-Ukraine linikwe izikhali esithi uzakwenza lokhu nxa umongameli wakulelo lizwe engethula umbiko wokuthi sebehlolisisa okwakusenziwa nguHunter Biden wayesebenzela ikhampani yomlilo kagetsi kwele-Ukraine. Kuthiwa inkampani le yayisenza ubukhohlakali loba nje lokhu kuphikiswa ngabantu abaningi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Onke waba ngumongameli wakwele Kenya phakathi kuka-1978 lo-2002 uMnumzana Daniel Arap Moi kasekho. Umoyi ubhubhele esibhedlela namuhla eseleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisishiyagalolunye lemihlanu 95. Indodana yakhe umnumzana Gideon Moyi kachongo ukuthi uyise udliwe yini. Umoyi wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukubhubha kukaJomo Kenyatta ngomnyaka ka-1978. Kulabanye abancoma umbuso wakhe, kube labanye njalo abathi wayebusa ngochuku. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF.
Ukubhubha komuntu isikhathi sonke into elusizi kakhulu. Selusizi ke labantu izalwane zeKenya, ulahlekelwa yi-one of their founding fathers owe-Kenya, ubaba uDaniel Arap Moi, wasebenza ngezikhathi zabobaba uMgabe lapha eZimbabwe, belwela ilungelo labantu be-Afrika. Ngakho-ke sithi hhayi, kalale ngokuthula ucomrade sengazathi uNkulunkulu angamamukela embusweni wakhe.
Singathi kulabanye abakhanya ngazani bamchothoza ukuthi wayencindezela abantu, kube khona njalo abanye abathi hayi wenza ke umsebenzi omuhle, wena ukubeka njani khonokho?
Khona vele umuntu ophilayo kasoze athabise phose wonke umuntu. Abantu bahlala bethi kona umuntu ongaphosa alithabise lonke ngulo othengisa ama-ice cream ngoba lonke labe sinaise. Kodwa nxa uphila uphila ngezepolitics kumbe ngezomsebenzi la ngwawo sibili, kulabanye abazabe bekhala ngawe. Mina ngindleke baba bakhona abanye abathi hayi uChuma yindoda sibili eyasebenza kuhle emphakathini wephelandaba Mpopo Magoli lapho wayengu-MP khona. Kodwa bakhona ngiyakwazi abanye futhi laba abazawuthila bethi hayi yena indoda yayingasebenzi kuhle ngoba mhlawumbe yena wayezonda ibandla lami enzela kilo iZANU-PF. So noma ngingenza kuhle ngasakubona ubuhle lobana ngoba yena sephandle vele libandla leli elinjani elisebenzelayo eliyilo elingifake konapho lapho engiyabethe ngile khona. So kuyatholakala lokhu. Akumangalisi-ke ukubana la kubaba u-Arab Moi bazabe vele bekhona abanye abantu abazachothoza bethi hhayi wayebandlula wayebandezela wayethoza lokhu lalokhu. Kodwa uzathola futhi bekhona abanye futhi labo ade bemsekelayo bevele ebandlela-ke abazamncoma phela ngoba bekhwabitha imisebenzi-ke ebeyenza kuhambelana nezinqumo ezebandla lakhe lona lelo.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga letale leZANU-PF Central Committee, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
Hey, Swaga somuhle liyamenywa kuhlelo lwabatsha olwethe connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abavula amabhizimusi okusiphilisa eZimbabwe, abantu abaningi bekhala ngokugugudeka komnotho okumangalisayo. Libona ngani abatsha laba balakho ukuphumelela na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezo loku WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465-0318. Lakho njalo ukusithumezela umlayezelo kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM kuFacebook kukhasi lethu LVOA Ndebele.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthethwandaba waphezulu owe-Constitutional Court kwele Malawi unqume izolo ukuba ukhetho lokudinga umongameli welizwe kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngakho kumele luphindwe phakathi kwenyanga ezinhlanu. Ukhetho lokudinga uzamela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli eMelika olwenziwe esigabeni se-Iowa izolo kaluphumanga lalutho ngoba luphazanyiswe indlela kamakhalekhukhwini entsha ebisetshenziswa. Uhulumende uthi uzalobelana isivumelwano labamabhizimusi kanye lezisebenzi ezikumanyano we-Tripartite Negotiating Forum esizabona ukuthi iholo kanye lentengo yempahla kuyahambelana. Lokho kutsho ukuthi osomabhizimusi abaseyi kukhuphula intengo yempahla mahlayana njalo. Lezi sebenzi azisoze ziphongukhalala umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Paul Mavima ubikwa esithi ukhangelele ukukhokhela umhlangano wakuqala ngalolu daba kusasa. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi lokhu akusoze kube ngumthwalo olula.
Akula protection, so nakula protection, inflation angeke uyibambe ngokulegislate ngomthetho, uyibambe ngenkani ukuthi wena ama-price abantu bengakhuphula ama-price ngoba akula protection. As a result abantu bahambela kwamanye amazwe bayethenga, so angeke ubafakele i-control yama-price.
Uqhubeke wathi yikho abantu belokhu bezisebenzisela imali yakwamanye amazwe lanxa uhulumende ekwenqabela lokhu.
Kuyibufakazi ke lokho ukuthi imizamo kamthulinuke ukuthi wena ilizwe kufanele libe nemali yalo ukuthi ungasuse i-American dollar kuyehlulekile, sebeyehlulekile abafuna ukukhuluma. Siyabona ngoba ezinto labo sebenhlanisa ukusebenzisa i-American dollar, nakwezinye indawo sebeqhasa ukusebenzisa i-American dollar. Uhulumende balo nje othi yena uyafuna ukuthi kufaka imali yakhe kodwa ayahambe ngemuva asebenzise imali le athi bona abantu aphingayisebenzise okusemthethweni. So lokhu kubonisa ukuthi wena sibuzwa ngabantu abanjani abangelandaba nempilo zabantu jajimenteka mani abayephuma nje emavikathizeni ezingalisa ikwelete esingange-150 billion bayesikelanise nje ngemali yamabhondi le. Iyo indlela abafuna ukusebenza ngayo, bazama ngazo zonke indlela ukusebenzisa umthetho ukuthi bajontela abantu inotho yabo.
Isiphathamandla sebandla le-MTC uMnumzana Edwin Ndlovu uthi okuvezwe ngabatsha kubandla lezanu PF izolo ukuthi kulabo somabhizinisi abalobudlelwano lebandla lezanu PF ababangela ukubhidlika komnotho welizwe kuliqiniso lanxa kokunenge abangakuchazanga.
Lokho okukhulunywe ngamajaha lawa aku-Youth League yezanu PF kuliqiniso ukuthi-ke kulamakhabhali akuzanu PF ayiwo abulala umnotho welizwe. Kodwa-ke abangasakukhulumanga-ke nikuthi u-Archbishop waleyo khabhali lama-cartels lawo nguye uMnangagwa, nguye kumele kuqalwe ngaye lothiwenga. UTagwirei kaziniki i-contract yokusupplya ifiwele elizweni. UTagwirei kaziniki ama-US dollar e-Reserve Bank of Zimbabwe. UTagwirei kaziniki i-contract ekukhokhela i-Command Agriculture lokuphiwa izimali ze-Command Agriculture. Uphiwa nguye uhulumende. Uhulumende ulo Archbishop oyedwa ongumangakho nguye okhokhela ilizwe. So ngezinye indlela okukhulunywe ngama-youth ezanu PF kutsho ukuthi-ke kwehluleka-ke uMnangagwa, bekusolwa yena-ke uMnangagwa ngezinye indlela aba nguye phela okumele-ke akhokhele ilizwe, abone okwenzakalayo kungayisikho, abone ukuthi kunika umuntu imonopoli ukuthi abambe i-economy yonke yelizwe kakuqondanga, ngoba ifiyeli yelizwe agriculture elizwe iba njengomuntu oyedwa isidalwa esisodwa, kuyinto embi kakhulu. Yikho-ke ama-youth akuthile ukuthi bekumele batho ukuthi-ke uMnangagwa-ke nguye ophambanisayo, nguye kumele abone ukuthi bayathathela uTagwirei ama-contract nalawo abotha.
UMnumzana Ndlovu uthi umnotho welizwe ulokhu uqhubeka ubhidlika kungelabubelo.
Izinto zidura zisiya phambili, ifuweli ihlupha isiya phambili. Futhi leyo fuweli njengoba ithile ama-youth enye bayidayivetha bayithengisa eMozambique nge-US dollar. Lapha-ke silinde sifuweli yabuya kathi sidayivethiwe. Kodwa imali yokoda leyo fuweli iyimali ethethwe e-Reserve Bank of Zimbabwe. Into embi kakhulu yikho sithi hayi umnotho sobona nje nose diving usiwa usiya phambili, akulabubele amafutha kawakho katholakali. Ikanti-ke zonke nje ama-basic commodities adura, kubangelwa-ke yifiweli kakhulu ukuthi konke kusuke emafutheni okuhambisa. Yikho hhayi akulabubelo nje kuwethu kulalokho kwakusenzakala isikhathi samgaba.
Kodwa uMnumzana Joseph Chuma ongusomabhizinisi njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi kuningi okubangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki.
Uhulumende ufakile izinqumo zakhe ezokusebenzisa imali yethu eyalapha kwelakithi eZimbabwe. Yena ngabe khona abanye abantu besebenzisa eyaphandle ngoba bebeyithola umthetho sithi kona awusebenzise
imali yalapha ekhaya njalo sisebenzisa le ethi i-plastic money. Yabona wena njengoba usemelika liyijayele ngoba vele ngike ngafika khona ngapho kine-emelika ngangena kwenye indawo lapho ababengakwazi khona imali yabo i-$100 billion babengazi bamangala bethuka babizana ngobuningi bakuthi khayela bemzobona izitha amanzi zebuze imali egini le sofuna lokuyala lokuyala ngoba bekazi beyibona esithi bona imali abake bayibona enkulu kakhulu yawuyi-$20 kuphela. Labi ngabe uhulumeni zamntu alungise khonokho kodwa niyakwazile nxa kuyikulungiswa bakhona izikliwekasinyona kungalungi ngoba bona badla ngakho. So yikho okuyakulosifisele emuva asiyilungisi imali yana asilayo fo-ke ufuna siyifakele nisingelayo siyayifunda iphumi kodwa lo muntu odla ngakho olendlela eyenza imali ngayo uzabe lokhu efaka imigoqo efaka izipani laphakathi kuma kungathutshukele kangakona kodwa sibe sidime thina ukuthi ona sizame ukuthi senze into eqondileyo ngenxa yokuthi kulabanye abantu abenza ubhova obunjalo.
Wengeze wathi kufanele wonke umuntu adonse ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe liphumelele.
Isimo somnotho esiqhubeka sigukudeka sesibangela ukuthi osomabhizimusi abasakhulayo basungule indlela zokusebenzelana labanye babo bakwamanye amazwe emizameni yokuziphilisa. Ingcwethi ezitshiyeneyo ziyabatshayela ihlombe zisithi lokhu kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa zithi njengoba besebenzela eZimbabwe balakho ukuhlangana lenhlupho ezigoqela ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kuchera.
Khathesi umnotho wethu uguqe ngamadolo ulenduvo eziningi kakhulu esihlangana lawo indaba yokuthi khathesi into ezinjenge-infrastructure azihambi kuhle, into ezinjengamapolisi azihambi kuhle, into ezinjengamandla kagesi asiwaboni mhla yonke. So umnotho wethu khathesi ule bheko eziningi ezinzima ezibhekane lawo.
Njengoba abatsha sebekhona abalobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe, ubona ngani ibhizimusi leli lilakho ukuthuthukisa na umnotho welizwe?
Lele lithathukile ukuthuthukisa umnotho welizwe ngoba ungakhangelisa lilama-advantage ayi-2. Oqa Zimbabwe yilizwe elincane kakhulu lilabantu abangu-13 million. So nxa kungaba nobudlelwano lobu abantu abavela kwamanye amazwe kungenzakala ukuthi i-market share iyakhula mbijana. Okwesibili indaba le foreign currency. Siyakwazi ukuthi ilizwe lifuna i-foreign currency, lidinge i-foreign currency, kodwa alinayo i-foreign currency eneleyo. Ubudlelwane lo wabantu bontanga balapha eZimbabwe nabanye abamanye amazwe kunganceda ukuthi kube let i-foreign currency lapha emzweni.
Awungitshele-ke njengoba ushilo ukuthi kule ndubeko eningi okugoqela ukuswelakala kogesi, udaba lwedatha ngezinto ezitshiyeneyo, ubona ngani lokhu kungaba kuyinto okungakhuthaza abantu abasakhulayo njengoba kule ndubeko eziningi?
Abantu abasakhulayo kuzakuthi balokuqinisela okukhulu kakhulu okuphakathi kwabo othi kungasenani ukuthi indubo lezi zikhona. Bayazama amacebo wonke ukuthi amabhizinesi abo athuthuke njalo.
Njengoba lokhu kuyayenzakala vele elizweni, kodwa isimo somnotho sikhanya ngani asitshintshi, izinto lokhu ziqhubekela phambili sigugudeka elizweni. Kahle kahle kuyini okuhluphayo?
Indaba ekhona ngama-policies ethu njengelizwe yiwo amanye okumele atshintshe. Njalo into le engiyikhulumileyo infrastructure, ukuthi i-infrastructure yangikhona kumele ilungiswe, ilungiseke njalo ngoba uzabona ukuthi singaqeda ilanga lonke singela amandla kagesi, idatha langikhona, intengo zangikhona ziqomile kakhulu okokuthi abantu baya bengakwanisi ukuthi benze i-business ngendlela okumele benzeke ngayo.
UMnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi kwezenotho, kwanele lilale.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.